sokuyisikhathi sembiko yenu
basakazabahle bohlele oluhle oluyistudio 7 ngiyalibingelela lonke sengathi lingaba lomnyaka omusha basakazi hey kunzima ukuba umuntu eZimbabwe ngempela kunzima kulomhlaba kunzima kakhulu angazi ukuthi le ndaba ngempela sifunani mhlawumbe siyofunani bephakame mhlawumbe betshengisele ngenye indlela hayi kunzima kakhulu ngoba manje umsakazi nginombuzo ngizibuza wena ukuthi kambe i-government yeZimbabwe mayithatha izinqumo bake becabangisise kahle ukuthi into abayithathayo ngempela izofika ithini ebantwini noma bayenza nje kuphela msakazi kambe indaba yama-passport la amasha lawo asibe sikhona na isidingo sokuthi ilizwe elingenamali kodwa kugijinyiswa ukwenziwa ama-passport azobuye edule ebize imali yase-America kulokuthi aluba mhlawumbe balungisa izinto ukuthi kube le mali elizweni kambe ngempela upresident obathi ngumnankakho ngempela uyake ibone eke ehlale phansi nje icabangisa izinto noma nje engavuka ekuseni elobuthongo uyaphonga ukukhuluma uphele into sesiyenza lokhu hawu thina sikhathele ngempela mse hayi sikhathele ngempela musibona into sezenza manje ngempela hayi sithina manje sisikwati kakhulu musi
binjani lonke elilalela ustudio mbingelele labasakazi bonke abaka studio bakithi nxa ningasiza ke lixhumane le First Mutual gives bakithi ake lisize ukuthi kambe ngasebenza kwesinye isibhedlela khonapha kwele kamthakazi ipentsheni yayithathwa yi-First Mutual pho khathesi bona ngenyanga sengingasasebenzi banika 48 bond ngenyanga 48 bond sebeze bathi bona suzayibuyihola every after 4 months every after 4 months ibuye yi-192 of which ukuthi babe kusibili kungu-48 times 4 iyaphuma yona leyo ukuthi kati ipentsheni leyo ele mali encane kangaka yona i-48 bond ithengani bakithi akini sisizekele sikhulumele labantu baka-First Mutual angazi ukuthi basithatha njani mina sokungehlule ngiyabonga balaleli ngiyabonga lani basakazi
njani basakazi be-Studio 7 hayi siyabonga ukusiphakulela indaba ezimqotho hayi siyabonga basakazi bethu sibili siyabonga okuzwayo sicela ngani ngiqhubekele phambili ngomsebenzi wenu phambili ngomkomana sithi phambili nomkomana
losisi lo ubezothi ngikholisane moyo belo ke ngisadingisisa losisi ovele lubhane khonapha unceba amazi umuntu othi ngikholisane moyo kholisane moyo losisi utshonile bakayise uvele uyahlatshwa emjekiseni ebizwa Johnson osile khonapho utshonile but utshonile ulapha eBotswana etonoto eBotswana but uthonga khonapha pelubhane asikabe kwazi kwabakibo kahle kahle ukuthi bangabi abanye bakhe but uzwala uthongele ubhane asikathole kahle lubhane ngapho khona khonapho but mhlawumbe ababemazi ukholisane moyo lingasibambe enambeni ya inamba nethi 75555242 lingasibamba khonapho abanye ababemazi khonapho abakibo kholisane moyo losisibhekebelo mntwana ngapha nxa mhlawumbe belimazi ebele umuntwana akhe omunye intombazana ngapha eBotswana so ngilethe mina bangabelimazi khonapho elubhane kholisane moyo ukhani uphuma pelubhane lingasibamba khona basaleneka i-direction lapho behlala khona etonota eBotswana mhlawumbe lingamsiza ngumuntu wakini khona ngapha eZimbabwe azibabhe kahle malimazi imsizeni mpela ikwanisa ukuthi ibezongcwatshi ekhaya khona ngapho yagcine lahlule egayeni umntaneni badala imali isaphila khona pelubhane umntaneni nanguthi okhulisane moyo usishiyile namhlanje mhlaka 15 ngo-4 o'clock ngesikhathi ntambama
salibonani linjani bantu bakithi hayi mina ngiyaphila ngikhuluma lobaba uDube la okwamanje lami ngingapha eSouth Africa kodwa ngokuzalwa ngidabuka ngapha ngasenyama endlovu ye uhlelo lwenu lolu ngiyaluthanda kakhulu bakithi ngiyaluthanda sibili kakhulu ukuthi libe okenze izindaba zasekhaya manje ngibe ngicela bahlobo bami ukuthi angeke likhone na ukuthi link nimfakele i-link yesindebele ngibe ndlalela kuhle ngizizwa kuhle nge-link yesindebele ngoba isishona ngiyasizwa sibili kodwa kwezinye indawo ngisuka angazwisisi kahle ngibe ngicela abantu benkosi angazi ukuthi lingangenzela kanjani lami ngizwa indaba zesindebele ngiyabonga inkosi libusise
ngilela lonke botungameli inkomo lawo kiprin kube kwekini lonke bastudio 7 siyacela konke esikukhulumayo ke lihambe lilonde lizwe lokwesikhala ngakho kufana njengemgwaqo like lisuke kobulawayo mpela lihamba ngokamerod lize liyefika esolusi lidlule esolusi loke likhangela libone ukuthi kuyiqiniso yini ukuthi imgwaqo liyalunga kumbiyenziwane hhayi bantu ukuze sincedakale kufanele libe litisi ngakhuluma lihambele kuleyo ndawo ukuze liyibone ukuthi iyalunga igama lami uphilani moyo ngisecholotsho ngicela izinto zonke zike zikhulunywe zilungise itsholotsho lokhu yacina kusesero smith yinto eyenzakalayo nalo ukuthi usmith esaphila kwake kukumukuthi umgogo lona owetsholotsho wawunethara wawunesikontrisa wesihle wacina khonapho vela kuselagatapile egreda kuselagatapile kulungiswa kuselemgwaqo elungisayo siyacela siyacela yizigalazo zethu ngoba yinto esithela intela yayo lokhu zeni lapho siyacela ke lizama ukuthi imigwaqo ilunge ibe mihle ibonakale ngoba imigwaqo iyehamba izimoto iyehamba imoto zihambe ngalesi sikhathi sezulu soziyasokola imoto eziphumeka egoli lapho egoli eziphume egoli azisafike ekhaya zifuna zihambisele abantu abethu ukudla kusunando kuze sibela sicela lilungise imigwaqo khulume ngakungami inkomo hambani kuleyo ndawo esiyikhulumayo lisuke phela ngokamerod lihambe lize lifika kusoluse lidlule ngesoluse lize liyefika konale koskenti lizokhuluma into eliyizwayo esiyizwayo lani eliyibonayo esikhuluma ngayo ngiyacela mbese ndingelela lo usibangilizwe nkomo sibangilizwe zamani ukubona mndiliyizipra zamani ukubona iy'nto eziyenzakala ya emhlabeni mangawuphuma sikakuze ukhulunywa sikezwakukhulunywa ngawo akuzame ukuthi into zonke likhulume lihambele izintuna lihambele zonke izigaba zibonise ukuthi liyenzayo ukuze sisuthiseke ngoba phele into esiyenzakala sisayibona ukuthi kwenzakalani yabona
basakazi livuka njani studio 7 madoda liyasebenza siyabonga liyasixexa indlebe aluba kayisini ngasazi ngokwenzakala elizweni lakithi ezimbabwe ngikhulumile phezulu kulapho engikhulumayo ngubhime ehlasuka enkayi kosigobogobo enkayi mzansi hhayi madoda umbuso selizweni lakithi ayisiwe esawulwelayo
labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318.